Ngeza kahle kamhlophe ukuthi kulobugebengu obuningi obenzakalayo ikakhulu ekuphathweni kwezimali zabantu ezigcinwe nguhulumende. Ziphiwa abangane, ziphiwa izihlobo, ziphiwa abantu abangafanelanga ukuthi bathole amathenda. Kakucacanga kahle ukuthi kuyavezwa kube segcekeni ukuthi nxa kudinga abantu abangancedisana lohulumende benamankampani kulandwa abantu nsitha okwenza kube lobugebengu obukhulu kunalobo esibubonayo. Angiboni ukuthi kuzaba kukhulu okuzakwenziwa ngala macala ngaphandle kokuthi nxa ngabe mhlawumbe bengamanga kahle kwezepolitiki.
Yebo, manje siyabona ukuthi ababili laba kuthiwa baphandle kwelizwe wakukhefu kambe ukuthi bazababisa ekhaya bazethoniswa kube vele sokuphelele ngokubona kwabo.
Uma bethanda ukuthi babalethe ekhaya bangabaletha, kulula ukuthi babalethe ngoba phela kasila sigwebo sentambo thina esingayithusa amazwe amanye nxa ngabe umuntu yenze icala lokukhwabanisa ele corruption asigwebe intambo kuleli lizwe lakithi. Yikho kujwayele ukuvimba kakhulu. Kanti-ke lapha abakhona bangibona ukuthi kungehlula nxa kuqathaniswa lezi mali lezi ezingaka. Malutshwana amazwe angafisa ukuthi abagcine benze amacala amakhulu kangaka. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kulula ukuthi babalethe baphenduke ekhaya nxa bebadinga ukuthi babe khona ngoba le mali iyadingakala. Imali yelizwe, imali yesizwe, abantu behlupheka kangaka, indlala ingaka, balutshwana badla kuthebelele bezikholisela abanye belamba. Ngakho-ke lokho kumele kujeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Ye, siyabona njalo ukuthi bakudaba lezeki ukuthi bathola phose imali efanayo kumbe bayitholanga kumbe kwahamba njani pelo chivayo lapha asazi ukuthi kubona njani khonokhona ngamafishane.
Vele nxa ngabe kusenziwa izinto egcekeni kucacisiwe kwa-announswa ukuthi namba abafuna ukuthenda abafuna ukuthi bangancedisana lezeki sibazi phambilini kungakakhethwa lo okhethwayo, kuba lula ukuthi abantu bakwazi ukuthi phela lezi izigebengu lwana kathimbakalanga. Kodwa njengoba kusenzeke siyakwazi ukuthi kule zimali eziphananwayo laphana kufihlwe ubufakazi, kudilizwe ubufakazi. Kakwethusi ukuthi uthole ukuthi ngemva kwesikhathana uzoza sokuthiwa hhayi kakulacala lapha kuphelele emoyeni, kumbe bagwetshwe basebegwetshwa nje into engayindawo babuye baphume futhi bayezidlela imali zonke lezi abazikholisayo abazitshontshela abantu.